into kumele sinanzelele ukuthi kulilungelo lomuntu ukuthi ahambe. It is one of the rights of abantu ukuthi ilungelo lokuthi ahambe lapha afuna ukuya khona, vakatshela kwamanye amazwe lapha angafuna ukuvakatshela khona. Njalo ukuze lelungelo ligcwaliseke kumele umuntu athole ipassport. And uyazikhangele umkhulumo weZimbabwe, ipassport ye-150 iba outside the reach of an ordinary person. Ngoba abantu abathole nzima ngomkhulumo, abathole nzima ngifuna ukuyadinga ezempilakahle ezingcono, ngabantu abangela zikhungo nje, abangela msebenzi emangalisayo, abanye bakhona vele ngabagqatshwayo. So ngama-prospect intengo zawo zikhwela, thina abakade sihlale ukuthi ngenxa yehliswa intengo ukuze abantu bahambe kalula. Kutho ukuthi sekuzasosa abantu abaningi ukuthi bahambe nge-double up. Ikakhulu besiye eBotswana, besiye eSouth Africa, lamanye amazwe asingelelane nawo. Lokhu okuphambanisa ilungelo lomuntu njalo okuphambanisa isafety yabantu ngoba kudabula lapha kulama-risk abantu abahlangana lapho. Kwanje ngathi besiya kulawo mazwe babaqhatshwa, bagcina begcinazwa, beqhatshwa okokugcinazwa, baqhatshwa okusemthethweni ngoba kabanamaphepha ayeneleyo. Ukhulumende weZimbabwe ngabe besiya besikhanya ukuthi uzawukhangela lokhu. Isintengo zamapassport ukuze azele amaZimbabwe. Siyakhangela kumnyaka ka-2023 kule-bhidi nethileyo ele-South Africa. KunamaZimbabweni ahlele phakathi. Iningi labo ngabantu abahamba illegally bengela ama-passport.
Ukhona kuyini okwenza abantu abaningi sibabone bedinga ama-passport bephuma buthumuthumo elizweni?
Isizathu ngingathi zimbili. Emkhonweni ufile ungathola awufaka bawubulele ngoba lowo sisele wodwa. Ngingasithi umkhonweni ufile kwanto siyawusola ukuthi umkhonweni bekumele uphefumule wadonda ukuphefumula. Umkhonweni bawubulele ukuzama ukuphefumula bona bawumkhiya bawubulala akusahlaleki elizweni. Ngokufa komkhulumi akutsho ukuthi akusela msebenzi. Imisebenzi kayisekho abantu futhi le misebenzi ekhona ibhadala abantu engani yizigidi. Ayibaphi esithi yi-dignity of labour ukuthi ubhadale lawo okukutshengisa ukuthi la maphepha le skill le experience okwenza la uzizwe ungumuntu. Yinto yokuqala le. Esibili kwenza abantu baphume kuthumuthumu ukuthi akusela ma-services ezilapho. Izikolo zethu akulamfundo ezikolo. Kuyathiwa kule free education and i-education yakhona is free indeed ngoba it is free of value. Ayinamnedo.